VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 3 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni balembono echiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olwe Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lamaDemocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe kukhetho lwamaprimary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi yi-Super Tuesday wenziwa ezigabeni ezilitshumi lane ezigoqela eVirginia. Abangxikilana kukhetho lwanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York uMike Bloomberg kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti ezigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa leNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana Pete Ncobo isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacaci njengoba sithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwineka abanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate esilungu sebephumile abafana loButtigieg noKlobuchar loSteyer bonke baphumile ngemva kweSouth Carolina. So ngombono wami sengazi ukuthi uBiden uselabakhokhela bangani baningi ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba sebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba abantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hayi, ngombono wami ngani hayi uBiden ngani hayi sekungahamba nje alula kangakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhe sithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, uSteyer aphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg, kwathi uKlobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osokwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanti uBiden hayi sokumphelele, kodwa ngegqibelo usengumcekana nje usevukile selejahelithe abantu bonke sebekhale ukuthi hayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusenzakala ngeviki ephelileyo uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
But kumuchike lobhanga kathesi sikungene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
ama Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali. Angiboni ukuthi uBloomberg abantu bamthanda njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesemeya kwase-New York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba. Besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, ukuthi ungabonakala nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini. Uyakubona emgwaqweni bekumise bekusethe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinanzelela ukuthi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Uhambile esontweni e-Alabama ngesonto ukuthi abantu bamflathela, abantu basukuma bamflathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho ebangamxolelanga.
Lami nginjani imxolelanga? Phasami ngumuntu omnyama.
Paso, phakathi kwabantu bona laba bakhona, ubona ngani uBiden uzalokhu eqhubeka ekhokhelela?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami. Nginje mina ngangimsekeli kankosikazi uWarren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo uWarren libhize elihle yini lokusupport. Sengifuna ukutsho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi njengoba-ke sike sakhetha singatshintsha yini sikhethe omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu sile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi. Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama-90 years. Angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha. Bayabusa abantu beze bengene ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uMnumzana Phithizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kwele Zimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa ikugugu yokuguquka kwesimo somkhathi yokubangele ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okutshiwo inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lodubo kwele Zimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove owe-Studio 7.
Kwazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto esibili ezita ubuhlungu kakhulu nesimo. Ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi, ilizwe elikade liyi-breadbasket ye-Africa, indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%. Kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Yilezizathu ezithiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile sithi ngesilingi climate change. Sikhayelane le drought elizweni sifela last year izulu alinanga kuhle. Isiye izulu linile kodwa liphuze ukubuya, abantu sebelime kudala izinto sezitshile. Okwesibili ngokubana wona ama-input ama-fertilizer kuyadula, abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba babekhala abalimi zonke indaba ethi hathi intengo zakhona ziphezulu, bafake intengo zabo ngama-US dollar sebemultiplya ngama-RTGS. Sokuba yinto sibili ekhipha abalimi bona bengavulanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele emsimini ayikho baba.
Kukhona okwenziwa nguhulumende yena ukusiza abalimi
uhulumende kukhona akwenzayo kodwa la uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni yebo uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya uyanika inhlanyelo emakhaya kodwa inhlanyelo leyi yaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi side ilizwe
sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi bathinta uludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe inhlanyelo kodwa abasebenzi baphongahlala nje wena ungathini ngalokho bhuti
udaba lolu liyahlupha sibili abantu labo baqinisile yazi ukubana sisove uhlupho lolu kumele sikhayelane nenhloko yakhona sibili tshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program kunabantu abaphiwa amasimu bahlalele amasimu akula nto abayenzayo bona balima utshani abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe njalo abanye bakhona besike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo bethengisa inhlanyelo leziyana kungela nto yenzakalayo udibonelo lukhulu sibili
ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe
ye ilizwe kumele liphumelele kumele ku-investe kwabatsha singakhangela ngesikhathi sithatha ilendi from amakhiwa abantu okuthiwa ngama-youth ngabantu ababeleminyaka kuma-21-22 and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line sebelaminyaka sengama-40 something so akula abatsha abalalilenzi khathesi ilizwe lelo kubana liphumelele kumele kunike abatsha umhlabathi
Loke ngumnumzana khuta kwaShemusaka olilunga lenhlanganiso yeApex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo ubexoxa lo Mike Hove we Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthakatho muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm esimlethulela kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465-0318 lakho njalo kusixhuma kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele asihlanganani kuhlelo T-Connection ngo-8 p.m.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokumama zonzo komomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi olwe-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhu lelo lizwe lathola uzibuso ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labo somabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo lithengiselane lamanye amazwe Njalo lifeze uhlelo lokuthi eZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka-2030 uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Vulisani Ncube ngalolu daba.
Iphutha lavela lenziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola leMelika libe yilo ebisetshenziswa njengemali yeZimbabwe, kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazikhulela. Ukusebenzisa idola yeAmerica kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo ebisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni kukabili angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho ngesithiwa kuthiwa i-store of value njengemali yaseZimbabwe ibizwe imincane kangaka ilingilize. Lokho singivumela nakho, kodwa esingavumelani khona namhla efakileyo umthuli esithi i-dollarizing the economy, mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa. Lapha zange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi nalamhla lokhu engiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irandi, kumele kusetshenziswe irandi ukuthi sicethe lonkuduko lonto lukhona.
UMnumzana Michael Mdladla Ntiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yahlupha sekule mpeleni, abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums nxa uyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathesa yikho khesi yahluleka nxa sisiya ema-wholesale tayiwoda, abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS yemafonini le, bayayiyala abanikazi bezitolo, bayala ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali nale sebeyiyala ezitolo. So sokuloku kunzima abantu abathengisayo kakhulu, ukuthi even ngithenga amatamatisi phandle laphana sokuloku sonodinga ama-coins mba ama-rand ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi.
UMnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa i-rand ye-South Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
No one has got confidence in the Zim dollar. So anybody ofuna anything ubiza ngama-US dollar. Ukuthi uyiqede indaba ye-dollar yikuthi uvume futhi ukuthi i-dollar lilenkinga zalo, abakuthi ngesikhiwa is attracting international rent seekers in the arbitrage into the economy. Unxa usozange ukuthi lisebenzisele ilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili, iza kwenza ukuthi amakhampani alungisa impahla nxa seziqhathaniswa lempahla ezifananayo ezilungisiwe kwamanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezishiphileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Ukuvele nje ukulungisa kwelizwe yukuthi sisukume sigoqe imisila sithi thina asinamali yethu, njalo ukuthi ilizwe lethu lithuthuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirandi ibuye sesibopha wonke umuntu ongabe e-charge ama-prizes akhe ngama-US dollar, ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha idola emgwaqweni. Umthetho ube lo mthetho oqinileyo namaphorisa aqinileyo ngaleyo ndlela, hayi ilizwe lingathuthuka. Ayilokhu abakuzama nokho kusuza kulithuthukisa ilizwe. Unfortunately kuza kwenza ukuthi sisiyafika ku-2023 izinto sezizimbi okudlula kuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge-1:18 kodwa emkambo omnyama nge-1:30. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla.
Is
izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa lentathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisaswanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane, ukanti labo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjenge-coronavirus osubulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Unkosazana Hlengi Sibanda umongikazi kwesinye isibhedlela se-Manchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo we-coronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke, kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye esingakwenza. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
Unkosazana Saneliswe Mabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena lase-UK. Okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. Sokumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulane esibuyayo ukuthi asilawo yini lo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela yithi esiku-risk enkulu. But ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana le-coronavirus. I'm worried.
Iningi labantu lithi lesabo ukuthi uzathiwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. Unkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus. Kodwa njengomuntu osebenza labantu, so siyesaba sibili ukuthi hey umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Ngendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engxenye le city le London lati khona phe UK kuzaba le lockdown njenge-Italy. Mina vele besenilungiselela ukuthi ndinga ukudla like ama non-perishables. Siyesaba sibili.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele China lapho usubulele abantu abaningi kakhulu. Udokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
I-coronavirus is not a new virus. You know, avele atholakala ama-coronavirus, but esikhathini esiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazaneni. 2002 sasila i-SARS, SARS yavela kuma-bats. Coronavirus le ntsha, coronavirus 19, njengoba yadiscover ngo 2019 ekupheleni kweminyaka. Khanye yona yavele enyokeni, and sonke siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China kuma market ayatholakala, ziyatholakala inyoka arase esibangela ma inoku umkhuhlane lo esikhangela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo umkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwasuku zonke kumbe i-coronavirus. Udokotela Mkhwebu
sithi ngama-symptom nxa sugula ngumkhuhlane lo we-coronavirus kuya kunjengeflu nje. Uyabukhwehlela, usungakwanisi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi ubele le-temperature le-fever. Singamadokotela sinje kuba nzima ukuthi sibekwazi ukuthi le yi-influenza kumbe i-coronavirus kumbe yekuphi. But kulama-test ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizungane awuzwa kuhle, uyakuya kumele uhambe uyobona odokotela siyenze ama-test.
Igcikwane le-corona alilapheki kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licine liziphelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. Udokotela Mkhwebu uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gcikwane le-coronavirus.
Kuyaze kumele nxa ukhwehlela uvala umlomo, uvala amakhala, wenzela ukuthi ungafaki amacici kwandlebe emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Ngako ukuthi unga bamba amakhala, bamba isikhwehlela, kuyaba kumele ukuthi ugeze izandla. Esikhathini esiningi siyabe sithi kuyaba kumele ukuthi usebenzise sithi alcohol wipe. But nxa ukuthi akutholakali, siyakwanisa ukuthi sisebenzise amanzi lesepha nje ukwenzela ukuthi kwanisa ukuthi sibulale igciwane leli.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke ukuze kwazi le-Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamashumi amahlanu lambili 52. Njalo abale gciwane lawo kwele Britain ngabantu abake bayethekelela kwele Mataliyana. Baningi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea lakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 eLondon, ikamela mungu Ezra Chisa Sibanda.
Yebo-ke amaphimbo amnandi umculo ka othi owami siwuphiwa ngutamalo thina silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7 singekehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabulunga ebandla lama-democrats lakhonapha emelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe World Food Program ithi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu oluvalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.